So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 10 Nhlangula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe umanyano wabesifazane abakumabandla aphikisayo uzanceda ngani kukhetho oluzayo?
Omama kumele basukule baye ngathi bayoregister ukuvota ukwenzela ukuthi sonke hleleli ukuthi sibele elandelayo sivote.
Izulu lesikhukhula libulala abantu abalithumi eSouth Africa. Kwezemidlalo silengxoxo lomkhokheli weqembu leHighlanders uNhlanhla Dube ngobudlwangudlwangu obusemidlalweni yaleli qembu.
Ukuphothela kube khona, yebo na kube khona, kodwa akubanga into ebeludlakela ekuthini kulabantu abachayeneyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli yamabandla aphikisayo eTNA lithumi iphakathi kohlelo lokukhuthaza abesifazane ukuthi babhalise ukuvota kukhetho oluzayo. Inkokheli le ibuthene izolo kobulawayo lumbuthano ulandela ofanayo oyenziwe eHarare kumaviki amabili adluleyo njalo ukhangelelwe kwenziwa kundawana zelizwe ezitshiyeneyo. Kambe lumanyano uzenelisa ukusebenza nanku amabandla aphikisayo awezwani. Sixoxele siphathamandla sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosikazi Rita Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besibuthele Chris sikhuluma nje uku-encourage omama ukuthi omama njengani sonke siyakwazi ukuthi akusela voters roll. Omama kumele basukule baye ngathi bayoregister ukuvota ukwenzela ukuthi sonke hleleli ukuthi sibele ishini elandelayo sivote. Njalo futhi sikhuluma ngokuthi kumele sisekelane omama nxa kuyukuthi umama uyafaka ukuthi avotelwe, simsekele sonke njengabomama.
Kanti manje kuzasebenza njani khona lokhu njengoba lingamabandla achiyeneyo?
Singamabandla achiyeneyo kodwa njengoba ningakwazi ukuthi kube inkulumo ezokukhulumisana ukuthi sishiya kwi-election kumele sivumelane ukuthi sifaka upresident oyedwa, sifaka u-MP oyedwa, sifaka ukhansila oyedwa. Noma nje inkulumo zakhona zingaphuthi kodwa ziya ekuphutsheni kukho lokho, so sihle silungiselele khonokho ukuthi si-encourage-ane ukuthi kumele sivotelane as omama.
Khona kukhanya kulokuvumelana yini njengoba lingamabandla achiyeneyo, liyavumelana yini njengabomama injongo yenu?
Sicalile into le yaqala eHarare yenzakala imithingi yabomama, nalaphi siyenzakele futhi izayenzakala amaprovinsi wonke, size sijayelane ukuthi kumele sisebenze ndawonye.
Kodwa kwakathesi akula yini lapho kungani kuyakhathaza khona okungani yiko limele lungise khona?
Hayi khathesi akulanto ekhathazayo ngoba already vele i-leadership yama-parties engaseyabomama sisethile ithoni yokuthi abantu kumele basebenze ndawonye. Yikho kusiba lula ukuthi nxa kuthiwa omama ngabahlanganeke laphana bengama-parties achiyeleyo, ngoba ama-party ona lawo u-8 ungathi omama bahlangane ndawonye besikhona sonke ozeziphathis zila abantu abababeleleyo, ngoba vele ithoni already siyasethwa ngama-parties.
Alo-ke ngonkosikazi Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-6065, laku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Izakhamizi zedolobho leCape Town eSouth Africa ezingamakhulu ambalwa lokhu zihlala enkambeni ngemva kokudilizelwa izindlu lizulu likazamcolo elichayela chisa abanye ngombane olumathe ezinye izindlu. Kubikwa kulabantu abalichumi abafileyo kusehlakalo lesi esenzakale ngolwesibili langolwesithathu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg unkosazana Victress Mathutu.
Kube lesikhukhula eCape Town. Engi-understand ukuthi abantu abaningi bagcine sebesusa lapho ezindaweni abahlala khona besiyagcinwa kuma-community wall. Abantu abaningi phela ade bebalela abantu abangadlula 400 ukuthiwa basusiwe ezindaweni lezi bese behlasele khona ngamanzi besiyagcina kuma-community wall. Izikolo zikhukhulekile, ama-building, ama-church. So isimo esibi kakhulu.
Ngokuzwa kwakho kuthiwa bakhona yini abeZimbabwe abangaba bengene engozini?
Yazi, okokuqala nje abantu beZimbabwe bagcwele indawo yonke. Kutsho ukuthi nje ngoba kuzenzakale Cape Town noma nje bengagcwalanga njengalapha eGoli, kuvele bakhona abaseZimbabwe abeyingxenye yalokhu kulezo zikhukhula.
Kutsho ukuthi okuhlaselweyo yiCape Town kuphela, endaweni ezinjengakhona pho khona ke khona kube njani? Kula ngisho lezulu elincane elifikileyo.
Awisimanga esikhulu kakhulu ngoba izizulu lelo ngisilizule eCape Town zalibonela kuma-TV, izikhukhula, khukhula abantu, zikhukhula yonke into. Kodwa lapha eJoburg ngitho lokuthonta nje lamayezi nje azange siwabone.
Wona kodwa umkhathi unjani khona ngapha eJoburg?
Umkhathi nje unjalo nje kuye kwaba kulo moya nyana, uyabona lo moya obandayo nje vele ngoba kusebusika lo moya obandayo kakhulu. Kodwa sizile lapha kulaba bezomkhathi bethi le weekend kuzobe kubanda kakhulu.
Alo ke ngunkosazana Victress Mathutu isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Izizalane zeZimbabwe esihlala kwele Bhilitane zivotile lazo kukhetho lokukhetha inhloko kahulumende. Ibandla lenhloko kahulumende le Conservatives linqobe kodwa lasala selingasela malunga amaningi kakhulu kulele leba. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane unkosazana Noma Mliswa uze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, ngavota mina, ngavota kuhle, kwakungela ama-queue yakwazi, it was very nice, very peaceful, no long queues. Hayi, kwaba kuhle kakhulu.
Nxa ukhangele khonoko okwenzakale khona ngapho lokuseZimbabwe ungathini?
Hayi, lapha vele ku-organize and akula amapholisa ayelimelela libona ukuthi kuzayenzekalani, akula umsindo, everything just peaceful. Ifika khonapho it's so straightforward, bakubuza ilizwe lakho, bakuniki inamba yakho, uhambe wena ebhokisini yakho uyenze wedwa, ungelo muntu okukhangelayo, ungelo muntu okumelelayo endleleni.
Manje nxa ungakafiki khonapho ebhokisini, bakhona yini abamabandla aphikisayo kumbe amabandla abawusayo njengalokho esikubona ekhaya ukuthi babe bephandle kwalaphana okuvotwa khona duzane lakhona?
Akula vele, hayi kakuhambela wedwa, kulo muntu okumelela ukuhambela kuhle ule njengohambe uye emagroseni lapha uthethenga something and you know it's all just normal, you know.
Manje ama-results angkhona athethe isikhathi esinganani, njalo ungathini nxa wakhangela lokwenzakala ekhaya?
An hour after isikhathi esiningi vele, it was just an hour after bevala, next thing saxa sikubona ama-results.
Hello ke ngunkosazana Noma Mliswa obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Omunye osakhulayo uFrederick Nkiwane uza kwele Melika phansi kwehlelo lweMandela Washington Fellowship. UMike Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomoyo engakasuki ekhaya elubhekise kwele Melika ngevikezayo.
Thubalukhulu, hayi la mathuba esithi asethuba lokuthi uyangena kilo nje ukuphelela khonapho. Ngamathuba esingathi izihluthunelo zikusasa engathi lihlukudlula izolo kumbe lamhla.
Kahle kahle bhutwami, ungitshele ukumsebenzi onjani?
Hayi, umsebenzi u-right. Mina lapha kuzwekazi zeZimbabwe ngisebenza njengomgcini imali, ngisebenza ebhanga. Hayi, umsebenzi wami nje yikunikeza abantu izikweletu kakhulu, futhi kuyakhulula amankampani amatsha asakhulayo angabizwa ukuthi ngama-SME.
Ukhangelela ukuthi uzabe ufunde izinto ezinjani kuhlelo lolo?
Ukuza kufunda kakhulu yikusebenza nje sibambana labanye abantu khumeni nje esingathi ngesilungu yithimwe ukubambisana nje labomakhelwane ukubambisana lesihlobo nabangani siyaphambili okunye futhi esizakufunda okubaluleke kakhulu ukuthi izinto zemelika elingathi yileli elingathi liphambi yakhokhela umhlaba wonke jikelele nje ngizo zonke izinto masingakhuluma ngetechnology masingakhuluma ngezemali ngoba imali yabisenitshenisa umhlaba wonke laba bantu ngathi baphambili so ukufunda nje ukuthi bona bakwenza njani lokho kuyizinto bese sikuletha la ekhaya sizokusebenzisa ngendlela ezasebenzelana lathi ezasebenzela thina
lapho usuqedile ngale mfundo zakho kwele Melika ukhangelela ukuthi uzabuyenzani lapho uzabusebenzisa ulwazi lakho
masikhangela nje iprogramu yakhona ngathi bayihlele kahle laba bantu bemelika engizahamba ngale ngithi yakufunda kakhulu ngokokuthi izikolodo sizinika njani amakhampani asakhulayo ingxaki esingathi silayo kakhulu kule lizwe ukuthi imali yethu ayenzi ukupha izikolodo ezibhadala ngemva kwesikhathi eside nje esiningi zakhona zibhadala after 1 month after 2 months lokhu kwenza ukuthi la makampani engakhuli ngendlela angakhula ngayo so lolu lwazi lokuthi bona benza njani ukunikeza amankampani imali ebhadala ngemva kweminyaka elithumi ukwenza kusebenzisa ukwakha leli lizwe sincedisa amankampani ukuthi athenge imishina leyenza kwenza akhule eyenelise ukuthengisela amanye amazwe.
Alo-ke ngumnumzana Frederick Nkiwane ungumgcinisihlalo amabhanga atshiyeneyo eHarare engomunye wabasokhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lingalibali ukulalela kuhlelo kusasa lapho esiqhubeka sixoxa lomunye njalo wabasakhulayo oza kuhlelo lweMandela Washington Fellowship.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafowembula
ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngixoxa lomqoqi obona ngokuqhutsha kwenhlelo kubandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe. Ngiyakwamukela kuhlelo mhlonitsho.
Sakubonani ntungamili, linjani balaleli? Ngiyathaba ukuba sehlelweni lo namhlanje.
Kusitshele zihamba njani inhlelo zenu zokudinga usekelo emaphandleni?
Sokuyisikhathi sakhona ke ukuthi ke abantu bakhulumisane ngezindlela ezijiyeneyo ukuthi hayi ukudinga usekelo kuphela kodwa ukubonisana ukuthi sisesimeni esikiso njengelizwe leZimbabwe ngenxa yodaba olulodwa esikhuluma ngalo sonke isikhathi. So ke ngalolo daba kube lokuthi ke ungakhumbula ntungameli size sathi thina asingeni ekhethweni ke sizama ukufuqa ukuthi sitshengise ke umhlaba ukuthi lapho kulohlupho khona kulokuqilibezela ekhethweni esazi thina zibe khona yiyo i-biometric voter roll. Yona i-concept ye-biometric voter roll ilethwe nge-pressure ekade ikhona ivelela ku-MDC. So ngaleso sizathu ke sizinikeke ithuba lokuthi ke njengoba i-biometric voter roll isiyinto ephilayo sesilohlelo ke lokuthi singene phakathi kwabantu ke sikhombisane kumbe sifundisane labo ukuthi hayi bo sokulohlelo olutsha kusela muntu ke oku-voter roll okwamanje bantu bonke bazabhaliswa kakutsha so abantu bahlale ke beqaphele belungele ukuthi xa kuqala lokho kubhalisa bazibone belungele lokubhalisa. Okunye sikukhangelayo kakhulu ke yindaba yezithupha abantu beZimbabwe abaneni abanye abalesifiso sokuthi ngabaphatheka abalazithupha sizama ukuthi sibakhuthaze sibaqoqeke ukuthi bakithi bonke abantu abangalazithupha abasondele eduzane batsho lezi zathu ukuthi sizathu bani engalazithupha ukwenzela ukuthi ke sidlungiselele ukhetho olufaneleyo ke oluza kwenza ukuthi wonke umuntu weZimbabwe olesifiso sokuthi akhethe ke lo afuna amkhokhele abe lalo lelo thuba akwenze lokho.
Kudaba lokwethuselwa kwabantu lapha kuhamba njani? Siyake sizwe ngezikhathi nxa sokudingwa usekelo lapho ukuthi izalukazi lamaxhegu bayethuselwe emaphandleni kuhamba njani lapho eselifike khona?
Lapho esesifike khona yebo ye kungaba khona ukwethusela phela umuntu angavele athathe umkhuba omubi kuba nzima ukuthiya uphele kokuphela. Zikhona ke indawo lapho ukwethusela ukwethusela okukhona. Kodwa ungakhohlwa ukuthi okakakhulu ukwethusela kube khona kakhulu ukukhokhelwa ngama-overdrafts ngesikhathi ke kungenwa emaplazini. Ungakhangela ke kathesi ke ama-overdrafts sokusele ke yona ikomiti yona ekhokhelwa ngumthwangwa. Kodwa ama-overdrafts amaningi athi asisakungeni lokho, ayisikho esakulwelayo. Khona kuyana sokusenza ukuthi ke kwehle ubudlwangudlwangu elizweni. Kusale nje lowo obuyabe ukuthi kubaliwe lapha lalapha yana. So sikhangeleleke ukuthi abantu bathathe lelo thuba ukuthi babonakalise ukuthi ubudlwangudlwangu behlile. Kodwa ke ungakhohlwa ukuthi ke nesilungu abantu badlule kuloko okuthiwa yi-trauma. Ikakhulu abantu emaNdebeleni uzafika ukuthi badlule ku-trauma. Ngokuraundi bavele badlula ku-trauma ka-2008 lapho okulabantu akade kuthiwa umuntu uyanyamalala kokuphela angazakali. Badlule kikho ke abantu bakithi. So ngaleso sizathu ke kuyadingeka ukuthi sisondele phansi kwabo, sibakhuthaze, sibaqinise ukuthi hayi bo lapho okulobu khona kulaphana kasilungiseni sonke kanjani.
Bose lokugcina uvalelisi zakhamizi MP.
Ngiyabonga ke ntungameli, ngiyabonga zakhamizi. Kodwa ke engingalitshiyela lona ke lekuthi ke qaphelanini ke kathesi kakusadingeki. Ngicela abantu beZimbabwe bonke ke babekwazi ukuthi kasibuyeleni kusimo esasikiso sisilwa lamakhiwa. Sasisenza izinto zethu, silungisa izinto zethu emakhitini ethu, sikwenze sikwazi lokuthi ngoba amakhiwa ayisincindezela. Nanguphoke lo mgabe sesincindezela, sithini ke sithi asibuyeleni ke endulo. Siyetshengisa ukuthi hayi thina siyahlala emakhitini, sikwenze lokho esifuna ukukwenza, simkhiphe umgabe ngoba sesidiniwe. Sesifuna abantu bethu basebenze, sesifuna abantu bahlale kuhle, sesifuna abantu bathole impilo abayifisayo eyiyo abayilwelayo, hathi lokho abakwenzakala okwenzakala ukuthi batshontshelwe impilo yabo nguRobert Mugabe lezana PF.
Hayi, siyabonga mnumzana Bebe, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Siyabonga.
Veli lalele uhlelo lwezemabhandleni. Ngixoxa lomeli wenkayisawu edalele ephalamende njalo engumqoqi wenhlelo ze-MDCT umnumzana Abednego Bebe. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Angliston Sibanda, isizalwane seZimbabwe esenza imisebenzi yezokulima kwele South Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukelwa kanti.
Ya, ungasitshela mnumzana ukuthi amabhizimusi ayenzwa ngabantu khona ngapho eSouth Africa ikakhulu awezokulima ayathuthuka yini?
Yebo, ikakhulu amabhizinesi ikakhulu awezokulima ngapha eSouth Africa ayathuthuka kakhulu, amale potential futhi ukuthi athuthuke ngoba ikhulumende weSouth Africa kathesi uzama ukuthi athathe umkhonomi amandla zomnotho awunikeze abantu abansundu. Bese kusithi ke phakathi kwakukwaleka kulodaba lokuthatha umkhonomi kulodaba lomhlabathi, bese kusiza udaba lwezokulima. Ukulima lapha eSouth Africa kulokho kuyinto yamaelungu, lokho kuyinto yamabhunu. So ke sithola ukuthi ke thina ma usisiza ngapha wena uqala si abalapha abantu beSouth Africa abakuzwisisi kangako ukuthi ukulima kule mali. Kanti ke usithola ukuthi abantu abaningi abafika lapha bayenze kahle kwezokulima ngabantu abasuka ekhaya eZimbabwe esilaba foto abafuya inkukhu lapha eAmaskral benza kahle kakhulu. Kanti lathi senza ama ezokutrainer lezi siba siempower abantu, sibona ngani ibusiness lakhona lenza kahle kakhulu ngoba khona bengani bavuleka amehlo ukuthi bafuna ukuthi babekwazi ukuthi kwezokulima lenze kahle kahle zenziwayo kanjani. So ke kuyathuthuka kuyathembisa ikakhulu futhi ngapha uhulumende weSouth Africa uyasekela kakhulu inhlelo ezinjengazana lezo. So ke kwenza kube lula kakhulu ukuthi nxa abantu bese senza la ma-business sibekwazi ukuthi sebe silosekelo lwengatsha zikahulumende.
Wabona abaningi yini abavela eZimbabwe abayenza ibhizinisi lokulima khona ngapho eSouth Africa?
Ngathi mina esengibaziyo so far abantu bonke abasekulimeni abalimayo imbhida endaweni eziningi ningi ngabantu basuka ekhaya, abanye basuka eHarare, abanye basuka kobulawayo, ngabafowethu balutshwane ama local South African abansundu abaqhakathekisa kwezokuwo sezokulima ngoba kabakakuzwisisi ukuthi ukulima kahle kahle into enjani sile sikole esinye besisebenza naso ku-advertise ukuthi kuyafundiswa abantu bangababuya ekhosini ku-aplaye abantwana abangu-3 kuphela nabangu-3 bona abangamabhunu kuphela abantu abansundu kabakakuzwisisi kodwa kabaningi soke abantu bakithi sebebuya ke lapha e-South Africa bafika bathathe lawo mathuba bafota abalima kakhulu ngale Free State ama-break record kanti asibo bodwa nje baningi endaweni eziningi-ningi lapha eGoli abalimayo ngani abaningi bakhona ngabantu bakithi.
Lona ibhizinisi lokufuya inhlanzi libhizinisi eliphumelelayo yini ngapha e-South Africa? Siyabona ukuthi eZimbabwe lingani liyathuthuka kancane, kodwa kunjani khona ngapha?
Ngapha kusasephansi, siyazama ukuqalisa katsha. Sizama ukuthi silipromote. Uyathola ukuthi ungakhuluma ngakho kuswa kubuya abamhlophe nje kuphela belungu yibo abazayo, abansundu kabazwisisi, balutshwane kakhulu abazwisisayo. So kusase nomkhankaso, sisazama ukuthi singene even lama-ofisini abahulumeni ukuthi kube nomkhankaso ukuthi abantu be-South Africa bazwisise ukuthi ukulima, ukufuya inhlanzi, ukulima imifino kule mali, yikho abasha khona. Angithi bona bajwayele ukuthenga ispinatshi kubo-Shoprite, kusuka ukuthi bakwazi ukuthi ispinatshi leso abasithenga kubo-Shoprite sisuke ngaphi, yikho kule mali khona. Ma befuna ukuthi bathathe umkhono kumbesha ezandleni zabo, kababe-participate kakhulu lakho ezigabeni zokulima. So yikho silapho ukuthi senze sithuthukise sipromote engathi indaba zokulima ukuze i-SADC region ingalambi. So thina injongo yethu sikhangela ukuthi sisebenze i-SADC region ibe i-region ekwazi ukuthi sizenzele ukudla abantu bangalambi ku-SADC region. Njalo sisebenzisa i-technology yenza ukuthi abantu bangaze bakhala ngokuthi kule climate change lento ezinjalo.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, siyabonga abalaleli, ngithemba lizwile ukuthi sibambele ekulimeni. Ubaba uJoshua Nkomo wathi imali phendelelani balelithi imali lizathola imali. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda, usomabhizimusi owenza amabhizimusi ezokulima eSouth Africa, ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington, lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo Councillor Sambulo Maphosa ka Ward 25 eNkayi, ngosiphunyuka ngo Chief Sikhobokhobo engowebandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Siyakwamukela kuhlelo. Ngesikhathi iningi lilungiselela ukhetho, bayasukumela phezulu yini abesifazana, bayakwazi ukuthi kwenzakalani kumbe kunenge okuhluphayo?
Bona bayananzelela sibili njalo basukumela phezulu. Kuningi esikwenzayo, siyahlangana njengabomama, sisenza ama-club emaklabhini ethu laphana. Sinamathuba ikakhulu thina abohlangothi lwe-MDC, ngatsho njalo silamathuba okuthi sixoxisane ngokuthi kungenziwani ngokhetho. Lokuthi sinanzelele ukuthi abantwa bethu asebekwanisile iminyaka engu-18 sibaqoqile amabizo abo ukuthi nana sibatholele uncedo lokuthi bazuze izithupha. Nabanye abadala abakhulileyo abangomama abanganazo izithupha ngendlela ezijeneyo, sihlale phansi sakhulumisana ngakho lokhu ukuthi wonke umuntu une-coming election kumele abone ukuthi avote. Ke kunanzelele omama ukuthi ngaphandle kokuthi basukume labo akulalutho olungalunga, ngoba bonke abantu bakhalela i-change.
Okuyikho esingathi kuyabakhathaza kuyini?
Kuningi esikukhangeleyo okukhathaza. ukukhathaza kwabomama. Okumqoka kakhulu izindlela ezokuphatheka kwabo kwezempila kahle. Izibhedlela zikhatshana nabantu okwenza ukuthi omama bahlaselwe imikhuhlane icine ingaselapheki ngenxa yokuthi babe kukhatshana ukuthi ngeyefika ezibhedlela. Izikolo nazo imali ze-school fees njengabomama siyahlupheka kakhulu ukuthi sifenelise ukuraise imali zokubhadalela abantwana ezikolo. Njengoba sikwazi ukuthi ezweni lakithi lapha akulamisebenzi. Thina ngapha-ke ngakosiphunyuka siphila ngokulima. Manje amabele lawo esiwathengileyo nawo awasela mali. Okokuthi nxa usuthengisa ibhakede lakho sithi ufuna ukubhadalela umntana esikolo ungacina uthengise konke ukudla. So luhlupho olukhulu oluhlangana nabomama lona. Namanzi omama abaningi bahambela amanzi mangwenide. Kuyabagugisa khokhela omama. Omama bakithi ngapha basuna sebengani badala kule minyaka yabo ngenxa yokuthi baqala nzima kakhulu ngemisebenzi abayenza.
Isibhedlela esiseduze lakhonapho yisiphi okumele abantu behambe kuso njalo sengumango onganani?
Isibhedlela kuthiwa yiMvuma Mission Hospital. Usuka lapho mina engikhona ngingasabani abanye abaphambi kwami uhamba 12 kilometers. Kodwa-ke okakathesi sokungconywana ngoba sesiyenze iklinikhi siyayivula nje ngikhuluma so siyayivula mhla ka-15 June siziyakhele ngezandla zethu sincediswa ngamadona ngezimali. Ngikhuluma nje khathesi isibhedlela leso siyasebenza kuhle kakhulu. Sile nhlanhla ke thina ngoba isibhedlela lesi siphathiswa yisona lesikade silasesemvuma mishini singaphansi kwemishini yona leyo. Akukaze kuswelakala umuthi noma izinto kade zinzima njani kuleso sibhedlela bekuphilwa sibili kubuya abantu abavela kwamanye ama-districts ezokwelatshwa khonapho.
Imali yama-school fees ke le mpahla zokuthi abantwana abangamankazana besebenzise nxa besesikhathini zikhona yini inhlanganiso ezincedisayo?
Lakho kulobunzima. Abantwana bafunda nje nababalisi nama-committees awezikolo aphele nzima ngokulwisana nabazali. Yebo kambe bebebhadala ngamabele kodwa sokunzima kathesi ukuthi baza kwenza njani. Amabele asanda kuwa ivalize kathesi olwalongo ivalide beliyi-$5. Manje abangasithengela kathesi bekhuluma nge-$3 abadala balezikoredi ezinengi ezeminyaka. Okokugqoka-ke okokusebenzisa kwabantwana angamankazana kulama-donors asebenza nawo lapha sile SMD le World Vision ababuya bezosiphathisa kulohlelo lokuqhango lwe-IGET olukhangela kakhulu ngomntwana oyinkazana. So sifundisiwe ukuthi singabaphatha njani, sibathungela impahla zokugqoka into ezinjengama-pads ama-reusable. So kulapho-ke kungani kuba ngcono.
Kulo hlelo kathesi oluqhutshwayo olokuthi amabandla ezombusazwe atshiyeneyo akhuthaza abesifazane ukuthi bavote, so lubuya khona ngapho emaphandleni uhlelo lolu, bona ingani luzancedisa kakhulu yini?
Silulindele ngamehlo abo. Silulindele kakhulu ngoba omama bayakhala kakhulu bathi bafuna i-change. Bakhala ngabantwababo abahlala egangeni abadlala empuzi bona befundisiwe balungela ukuthi ngabe ngabantu abahlala emahofisini. So nxa lungaba khona uhlelo olunjengalonalolu bakithi singathokoza okunye okumangalisayo and siyabe sikubona ukuthi into yethu esiyifunayo ingenzakala. Ngiyabonga kakhulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Councillor Sambulo Maphosa ka Ward 25 eNkayi kwesiphunyuka ko-Chief Sikhobokhobo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha, lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Lingake singakehlukani ke sikhangeleke ukuthi besilani okuqhakathekileyo. Izulu lesikhukhula libulala abantu abalithumi eSouth Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu. Igama lami nguChris Gande Lelane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.